umthetho weZimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So bona mabe kwenza, it's their right. You cannot say it's not right.
Baba Chuma, wena uthini ngalokho esisizwayo? Abanye besola ukuthi istatue lesi siyenzelweni, abanye besithi ayisosikhathi sokwenza istatue kathesi ngoba ilizwe lilamanye.
Okokuqala, ungabona umuntu esola into enjalo uyabe ngumampara. Wayengaphi sifaka isithetho sikababa uJoshua Nkomo? Wawuthakazela lokho kana so labo nabana abesitshonini nxa sefaka into zabo kona ngale wena uyabe ungubani usolayo? Yikho lapho esiba ngobhare khona. Instead kumele sibe sikhuma ngokuthi khona lokho kwenzakala ngeweekend amapholisa lawana ayesiyalisa abantu ukuthi baye eBalagwe. Yikho kurong khonokwana ngoba abantu ababesiye eBalagwe babehambela into embele yabesi konabo namabhilisi abo. Yikho lapho kumele sikhulume khona baye nxa wena ususola labana ungenzeni wena ngapho ufuna ukwenza umathanda anti abantu sukuma-crossroads khonapha. So into ekhona esibe kahle kahle ukuthi khona there is nothing wrong with erecting statues aboneanda as much as we erected esikababa uNkomo, and there's nothing wrong with ukwenza ama-rituals ethu in our African ways. Yiye ezebeleni lakibo ngale esishoneni kumele sikuvume okana kwavele yimvelo yethu, yiyo amasiko ethu, yindlela yokuphila kwethu. Hatshi ubana sibe sibe ngufuna ukuhlala uchothoza kuphela ke just for the sake of ukuchothoza. Esikababa uNkomo safakwa laphana akunamuntu asolayo. Next time nase sinofaka somunye futhi wethu khona ngapha kumbe sesinofaka esikalobhengula mancasiwe xasho ukuzosenzela amanga bese sithi bayasihlolela. So at times people need to learn ukuthi kona let's embrace i-diversity yona le esiyo yona njengabantu bezimbabwe.
Ye nanto udaba baba Khumalo, wena uthini ngakho lo?
Ya ukhuluma iqiniso kodwa Samuel Zama angipheleleki angiphiliseki kahle kukwakushoyo ngoba la abantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu. They know ukuthi we are from ebukhosini. Thina ibeliefs yethu njengabantu bakwamthwakazi siphile sine culture yobukhosi. Asizange sitsho ukuthi sifuna uku-oppose i-government yeZimbabwe. Asizange sitsho ukuthi sizodisrespect i-government yeZimbabwe. Sathi sicela ukwenza isiko lethu, sigcobe inkosi yethu, sihloniphe amasosha laphana lamaphoyisa. So akusekho fair songathi abanye abantu bale right yokuthi constitution, abanye abantu abala right. Then soon after that babuya bazogcoba umambo bathi inkosi, kanti thina savano right ukuthi sigcobe inkosi yethu.
Ye nanto ke udaba baba Chuma,
ngiyamuzwa ubaba isikhalo sakasikhulumayo. Well, ikuthi I'm not privy to ama-facts behind ukuthi walelwane kwahamba njani, kodwa ngimela bembona ngantu nxa kuyinto eboniswane kuhle. Ikuthi kwesi sikhathi i-problem esiba layo futhi thina abanayo, we always want to do confrontational things. Andabona ndlela ngikhuma sikhona umntanakho angabuya azokhuma ukuthi hayi baba bekufunakala imali kule school trip laphana, lami futhi ngihambe e-Caribbean labanye abantwana ukuthi siyobona i-Caribbean sifunda nge-Caribbean. Ecela kuhle uyamenzela, kodwa ngasikethi zwana baba into ngoba evidyo amusiyani nathi ubuyidayiwela apha, mina kalesevula uhambe eCaribbean ngabe akubisa imali lapho, akula mali ezaphuma. So kwesi sikhathi ama-approaches to certain issues yiwa adala umehluko othize oyabukhona. Manje i-problem ethu kwesi sikhathi sisuka phonge ufuna ukuvuyela kumbe usuphonge ufuna ukuzenzela nje, alivizanga lutho, akula nto ecacayo, akula nto okwazi ukuthi usuka kusuke ngaphi kuya ngaphi uhamba njani kuza kuma njani. So khona phana yikho mina mbona nto sisuke siphambanise khona abantu. We always want to be confrontational kunokuthi sibe engaging, sibe sikhulumisana, sichaziselana, sitshelana ukuthi hayi thina silapha sifuna ukwenza lokho, sifuna ukuthi so hayi uhulumende athi hayi lina yenzani so yenzani so yenzani so, njengakhona kwana iprocess eyenzayo sifake isithombe sikababa uNkomo sisaba-engage ukuthi hayi bakithi nathi siyasifuna isithombe sikababa uNkomo sisifuna lapha endaweni enje. Kwathunyelwa abantu ababevela kuministry babuya kwathengiswana ama-sites kwathengiswana yonke into kwavunyelwana safakwa. Manje ungabuya confrontation nje hayi thina sakwenza kuphela ngoba vele yimvelo yethu la, so thina vele sesifuna ukufaka inkosi yethu asitshelwa nguwe wena andabona khona phana ungavele uqasa uba lezin attitude enjalo, yikho lapho kusuka kuphende khona easy. Alright, ngicela ukubuza baba Chuma.
Ye lalela wena, ma usiyayenza isiko lakho kufanele like mbuyathethela, kufanele uyecela enduneni uthi ngifuna ukuthethela
ukubika asontembi esigabeni ukuthi hayi mina ngaba nizabe ngilo mdalo okuthethela uthela phela abantu abasesigabeni kona bana akula into embere kona ukubikelana ngithi akusiyo into embere into enzithi kona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abe kwazi hayi laphana kothuma babikile into namhlambe bayathethela namhlanje kumbe i-birthday party kumbe umtshado ukubika nje into enhle nje hayi uripo uyenza mahlana ngoba uzakwenza lapha kanti omunye umuntu laye beplan ukwenza into lapha so siba le-counter attraction so ngantoa mbetali kuyaliwa kanti hayi belingakhulumisananga nje kuphela ngabe omunye bekhulumisene omunye ozabo nti hayi lokhu kuqakathekile mana sidedile lo ayenze lokhu thina hathi sizakwenza lokhu ngelinye ilanga or something like that kube ama-arrangement so ukubikelana vele kona kuyivele kuyinto enhle vele.